Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 22 kuNtulikazi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwele ngabantu abalikhulu lasikhombisa izolo 107 laya ku-1820.
Lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze batshenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19.
Umongameli Mnangagwa sevalile njalo ilizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus walaya lokuthi akusela muntu ozavunyelwa ukuphuma endlini kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni.
Kube lamadoda azama ukuthi athumbe u-councillor ka-Ward 24 u-Arnold Batraidube.
Amanye amalunga MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile ngemva kokwethuselwa phezu kohlelo lokutshengisela mhlaka 31. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwele laya ku-1820 izolo ngemva kokufunyanwa kwabantu abalikhulu lasikhombisa 107 belomkhuhlane lo. Abalichumi lasikhombisa babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abayisithupha ngabavele kwele Botswana. Abangamachumi ayisishiyangalombili lane bathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abafunyanwe sebesindile kulomkhuhlane izolo bangamachumi amabili lantathu. Lokhu kukhweze inani lasebepholile laya ku-864. Asebefile bona balokhu bengamachumi amabili lasithupha. Umongameli Emmerson Mnangagwa sethule iziqondiso ezintsha athi zijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ezigoqela esokuthi kusukela namuhla akula muntu omele abonakale phandle kungatshaya ihola lesithupha. U-6 o'clock ntambama kusiya kuhola lesithupha njalo u-6 o'clock wekuseni okuthiwa yi-curfew ngesiNgisi. Kumbiko awethu leizolo ntambama umongameli Mnangagwa uthe abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba njengakuqala, ngakho uthe umuntu wonke kumele ahlale ngekhaya. Uthe abavunyelwa ukuya emsebenzini ngabaqhuba imisebenzi ebalulekileyo empilweni kaZulu kuphela abafana labezempilakahle. Uthe uZulu uzavunyelwa ukuphuma kuphela nxa esiyathenga ukudla lokukha amanzi. Umnangagwa uthe njalo amabhizimusi lawo asezavunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avalwe emini yantambama ngo-3. Uthe njalo imikambo yokudla izaqhubeka ivuliwe kuthi abaphila ngokuthengisa ababhalisa kuhulumende yibo kuphela abazavunyelwa ukusebenza. Wengeze wathi imibuthano efana leyokukhonza kanye leyombusazwe kayisavunyelwa. Loko kuza ngesikhathi uZulu eqoqa ukutshengisela mhla ka 31 kulinyanga phezu kokudilika komnotho welizwe ngenxa yenkohlakalo. Phansi kweziqondiso lezi, abantu abazabaleka kuma-quarantine centers kumbe abazathelela abanye umkhuhlane we-coronavirus bekwazi ukuthi balawo balakho ukuvalelwa ejele. Umbiko kaMnangagwa uze ngelanga linye lapho uhulumende azise khona ukuthi usevale amanyuvesi lamakolishi abesevuliwe ukuze kwehliswe ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Abafundi sebezaqhuba izifundo zabo ebulenjini be-inthanethi bengayi emakilasini. Ukuhlaziya loludaba sixhume unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo. Yena othi uMnangagwa wayemele akhulumisane labanye abafana labaqhathi kanye lezisebenzi engakethuli izinqumo zakhe.
Ebese kukhangelele ukuthi uhulumende kufanele ebuza abamabhizinisi abuze izisebenzi. Ngokuthi ngamaqembu phela amelele abanengi ukuthi njengoba silenkinga enje singenzani ukuze sivikele izisebenzi, singenzani njalo ukuze sivikele phela amabhizimisi angabidleki angavali aqhubekele phambili ukuze sivumelane ukuthi isenze njani. Okwamanje kasikwazi ukuthi uqondeni sesikhumbula nje ukuthi sekulithuba lokuthi njengoba kulungiselelwa ukujenisela ngendaba ye-corruption lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze batshenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19. Aluba phela indaba ye-COVID-19 ibesizahlala phansi ibese sibuza ke ukuthi ingcitshi ke zithini, kungaba ngebe-WHO bathini, odokotela bathini, igcikwane leli lingaba liphuma ngaphi, livelela kwabangaphandle yini, ingaba indaba yama-quarantine centers ethu akhona angamahle, kungaba emakampanini akulama PPE ayeneleyo, akula kuvikela okwanileyo, kungaba izimota ezisetshenziswa ngabantu, yikho sithola ke igcikwane leli limemetha kakhulu. Konke lokhu abantu asikwazi ukuthi kanti inamba lezi sikhuphuka kangaka zivelela ngaphi. Nangu usekhuluma ke ukuthi usevala ke ilizwe ngokubona kwethu hayi akuqondananga le COVID-19 lokho. Lokhu kuqondane lokuthathela nje abantu ilungelo labo, wethukile nje ngokuthi kulabo abantu nje abafuna ukujenisela ngendaba ye-corruption ekhona phakathi kwelizwe.
Amankampani amaningi siyabona ukuthi asevalile amanyama ofisi yawo afana labo iConnect ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe iCoronavirus. Lithini ngalolu daba njengehlanganiso yezisebenzi?
Sibona abantu babuthene emarenkini yamabhasi, sibona abantu nxa besiye emsebenzini bapakitshalene ezimoteni. Loba abaqhatshi bengazama ukuthi bayafaka ama-measures emakampanini, i-social distancing, ama-sanitizer, ama-mask. Asikwazi ukuthi nxa umuntu setshayisile emsebenzini esesiya kuzubko eyahlala phezu komunye umuntu uyafika engalithathanga igcikwane komunye umuntu ongamaziyo lokuthi utshone ngaphi. Uhulumende uyehlulekile yedwa. Njalo nxa ekuqaleni sasithe khona abantu angazake bebulawe phela indlala besezindlini, awubanike phela ukudla. Uhulumende wathi ukhipha izimali sazizwela emaphepheni, abantu baphuma ezindlini baphuma baya emkambo bayathengisa lokhu lalokhuyana ukuze bezincede. Babuthana abantu ngokuthi abalahulumenda kulamuntu kade banceda, kade bengasoze befe ngendlala phela abantu besezindlini. So uhulumende wehlulekile yedwa, sibona engani nje lakhona okwakuzamayo okwamanje akusoze akuphumelele, abantu baza kufa kodwa abantu angazake befe phela besezindlini ngendlala. Sala nje ukuthi sikhethe phakathi kokuthi wili ukuthi abantu kufanele behlale ezindlini, sina sikwazi ukuthi ezindlini kwangkhona kakuhlaleki phela abantu bengalakudla.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Sixoxe njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Iningi labantu bebekhangelele ukuthi umnankagwa ekhiphe imibiko enje ngenxa yokuthi sesibone ukuthi inani labantu abagula ngomkhuhlane we-COVID lilokho lisanda, ikakhulu sikhangele abantu abathelelanayo lapha eZimbabwe okuthiwa yi-local transmission. So bekuvele kukhangelelwe ukuthi uzaletha izinqumo ezinjalo kumbe uza-announce ama-measures ona lawo okuzama ukuthi benqabele umkhuhlane we-COVID lo, ngoba siyakwazi sonke ukuthi eZimbabwe akula zibhedlela, the only solution is prevention.
Kulokwesabela ukuthi singabona amapholisa lamasotsha echaya abantu ebahlukuluza njengalokhu esesike sakubona esikhathini esedluleyo, ungathini ngalokho?
Mina engakutshela abantu nje ukuthi hayi, abantu kabahlale ezindlini u-6 ekutshayele usendlini, ngoba i-curfew lay izatshayisa abantu abaningi kakhulu. Sibonile ku-lockdown yaqala laphana ngomatshi ukuthi abantu abaningi babetshaywa ngamapholisa lamasosha kuthiwa badingani phandle, kwakungela curfew ngesikhathini sana. So osekwenzakele kathesi ukuthi sekule curfew, bangakuthola phandle bayabeabeza kutshaya and sabazivela abantu bamasosha lawo ukuthi abeZimbabwe banjani namapholisa. Wesi kule nkulumo zokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela mhla ka-31 July. So kulabantu abacabangela ukuthi ama-measures la ngapha kulwisa i-COVID, ngapha njalo kulwisa abantu abazama ukutshengisela mhla ka-31, and kungaba one of the reasons why sebedecide ukuthi kube le curfew between 6 PM and 6 AM ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ophumela phandle.
Ukuvalwa kwemibuthano yezombusazwe leyinye etshiyeneyo, abanye bathi kujonge ukwenqabela ukutshengisela okuqoqwa mhla ka-31, kanti bakhona njalo abanye abathi hayi, ukutshengisela khona esimeni esinje akulunganga ngoba kulakho ukumemethekisa lumkhuhlane. Ulubona njani lolu daba?
I think while this is ombangazwe abantu befuna ukutshengisela, kodwa ke akutsho ukuthi coronavirus kayikho. I think lo oyabefuna ukuyatshengisela uhamba esiyatshengisela ekwazi ukuthi ulawo amathuba amaningi okuthola ivirus nxa ezahlangana labantu abaningi. So abantu bamele bekwehlukanise, bebekwazi ukuthi coronavirus ikhona, is real, iyabulala abantu, inumber yabantu ababalala igciwane leli ikhula nsuku zonke. Kukathi njalo bakhona abantu abathi bona hayi, loba kanjani mhla ka-31 sizatshengisela ngoba singathabanga ngokwenza ziwa ngababusayo elizweni. So bonke abantu bona labale yililungelo labo ukuthi bephume betshengisela, but kumele bebekwazi njalo ukuthi bazifake engozini ngenxa ye-coronavirus le. So mbona ngani ukuthi bethi khona imbuthano yezombangazwe yezamachurchi ayisavunyelwa? Ngezinye ke indlela zokuthi khona vele kungabi labantu abazabuthana kusiyafika u-31, njengoba bengike ngatsho eqaleni laphana ukuthi khona abantu abalimuke ikakhulu i-curfew lay yiyo ezatshayisa abantu abaningi. Ngiqinisile ensukwini ezilandelayo sizabe sikhuluma khona apha emsakazweni, sikhuluma ngabantu abatshayiweyo ngesikhathi se-curfew, ngoba sengiqede isikhathi esiningi ngidokumenta ukutshaywa kwabantu ngamasosha. Anytime kungabale opportunity yokuthi amasosha adeployo ebantini, akuswelakali bantu abatshayayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Amalunga ebandla le-MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile kulandela abathi kwethuselwa ngaphambilini kwelanga lokutshengisela mhla ka-31 kulinyanga. lanxa ibandla leli lingayisilo eliqoqa ukutshengisela lokhu lithi liyalusekela lolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chiroza.
Ngachuthi ngesonto ngesikhathi zantambama kube lamadoda azama ukuthi athumbe ukansela ka-Ward 24 u-Arnold Batray Dube egedini endlini yakhe. Usile ngokuhlaba umkhosi kwayophuma omakhelwane unkosikazi wakhe labantu abakhe labo abantu basebebaleka. Ngathi ukuthi lokhu into esingayikhangeleliyo ukuthi ingabe isenzakala elizweni elizibiza ukuthi likhululekile.
Wona amalunga ebandla athini ngodaba lokutshengisela? Babe beza hamba labo yini kumbe njengebandla kukhona eliyubakhuthaza khona?
Engikwaziyo enjalo angithanda kuzo yikuthi ontanga be-MDC nabantu abangasomagwara nabantu ababengasebenza sibili lenkosi uChaka ngoba abantu abazimiseleyo, amadoda aqinileyo, abomama abaqinileyo. Kodwa into esuke ihluphe yikuthi lokho okusokwenzakale kuBatray Dube akusiko kuqala, kukhanyani sungumkhuba kahulumente okhokhelwa ngubabumnangagwa.
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ivandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi selimise okwesikhatshana umhlangano walo omkhulu owe-Congress obumele uqhutshwe ekupheleni kwalinyanga ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phukeni uthi babhalele amapholisa labezempilakahle bekhalaza ukuthi umhlangano lo ube sezigabeni kuma-provinces kodwa bakwala lokho. Uphukeni uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amabandla ezombusazwe engasabuthani uzasebenza emthethwandaba oyiwo owanquma ukuthi beqhubele umhlangano ukuze bakhethe inkokheli entsha.
I-Congress ayisakwazi ukuqhubeka njengendlela ebesiplane ngakhona ngenxa yendaba ye-COVID. Into ekhona yikuthi sicelile ukuthi sibambe iCongress siyehlise ibe kuma provinces sizama ukuthi noma kanjani sikwazi ukuyibamba amapolisa hala. So abhalele kabili amapolisa siwazinikeza ama different options bala konke laba kwa health. So ke hayi kwase kuyacaca kithi ukuthi ayisesiphelelwe indlela. Sibona namanamba abantu eqhubeka besifa. I-standing committee sihlale phansi sazama ngawo wonke amacebo sase siyabona ukuthi hayi ayizukuphumelela le Congress. Ezifu besikwazi namhlanje njengoba ngikhuluma nawe nje uPresident welizwe uqeda ukuthi ama political gatherings wonke usewabhanile. Wonke akusela umuntu ovunyelwe ukuthi ahlangane ngezwe politiki until asitshele ke lapho bezama esilungu be further notice. I-COVID ikhona iyaphila, ake sivume ukuthi kunesifo siqale siphele lesi sifo.
Nxa lilokhu lisedlulisela phambili umhlangano we-Congress, lokhu kutshoni kuzikhundla ze-MDCT esalowo osaphethe isikhundla sikamongameli lezinye njengokwabekwa umthethwandaba.
I-judgment yathi umama uKhuphe abize i-extraordinary Congress njova enguye u-acting president ikuthatha lokho ku-constitution yethu. Into eyenzekileyo yikuthi isikhathi kwakuthiwe sibambe ngaso i-Congress sesi-expayile for umama uKhuphe, even layo ubaba ukomithi mhlaka 31 kuya-expired, sesivumile sonke ukuthi hhayi i-COVID ayivumi ukuthi sibambe. So akula term expayileyo umama ukhuphe uqhubeka nge-acting president, ubaba ukomishi uqhubeka nge-chairperson, siqhubeka nasiyilokho esiyikho khona. Njengoba sengishilo ukuthi upresident welizwe usethe imihlangano yepolitiki yonke uyayivala, usuzobona ke nawe ukuthi sokulula ke ukuthi ikhodi nayo ibone ukuthi into esasithe abantu laba bayenze ayenzeki. Acting president usasengu-acting president until size sibambe i-EOC bese siyamfaka mangabe sifaka yena.
Lilokhu lizawakhupha yini ephalamende amalunga alokhu eku-MDC Alliance solungaphila oludaba?
Laba abangakarikholwa siyathemba ukuthi bazothatha isikhathi benze lokho esikubiza ngesilungu sithi i-reflect, babone ukucakatheka kokuthi sisebenzele abantu beZimbabwe. Njengendlela esathi sijoyina umhlangano sathi sizoyenza, singabi yilaba abasebenzela amaphokethi ethu noma abantu emhlanganweni. So ngiyathemba ukuthi bazori bayareflektha vele, bakhona sebesithintile bathi ha le nto siyayibona ukuthi ayayilunganga. Kuyalunga ke okuningi, bengisekhothi namhlanje kuseni, into engizizwe ziphuma ekhothi from the other side ziyesabisa ke sizoyikhuluma ke ngenye imini. Kodwa hayi, usuku nje ngosuku njengoba ludlula, abantu abaningi sebeyavuleka amehlo babona ukuthi bebelahleke kakhulu ngokulandela lo mfolo. Kuqakathekile ukuthi balandele umhlangano wayo umuntu.
Umnumzana Khalipani Phukeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi oyengumphathi ntambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo, uthi ukuze eZimbabwe liphume edakeni eliphakathi kwalo, kumele ibandla leZANU-PF lisuke embusweni. Iphephandaba leHerald lona lithi inkantolo yale ukukhulula iziphathamandla zekansili yeHarare ezintathu ezetheswa amacala enkohlakalo. Abasolwa laba ngumnumzana Edmond Nakairo, uMatthew Marara kanye lo-Aaron Tairira. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi, salibonani Studio 7 labo bonke abahlaleli. Hhayi, lapha sesitshana namabonda ke thina sisakwazi. Nxa le into eyisabaliswayo ke manje right, njengona kuthiwa abantu asigqokeni asenzeni ama-sanitizer asenzeni konke lokhu, lo kanti uthini lo bantu? Akele sichazele kuhle lina elingani kuthiwa ladla kuhle amaphepha. Thina sisakwazi phela khathesi, sisakwazi sesigula ke la.
Ninjani zihlobo nabangani, ninjani? Ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzeka eZimbabwe. Silapha nje siseGoli, siyahlupheka, sizama ukudinga impilo ngendlela ezihlukeneyo. Mina ngingudrayiva wezidumbu. Ngiyaxolisa ukukhuluma lento. Siyaphathisa impahla ngabantu, sizifake lapho esizifaka khona. Kodwa hheyi, kubuhlungu laba abazozwala umnyalezo. Impahla ziyahlanganiswa nezidumbu ezine-corona. Ngikhuluma kunje, lapho sengihambe khona ngishiya impahla akuqedi maviki mabili ngingazwanga ukubana kunomuntu osebanjwe i-corona. Manje udrayiva wethu omunye ubeshonile sihambile ukuyombeka ekhaya, iyo le corona. Ngilusizi kakhulu ukubana bazongisola amanye odrayiva, kodwa yinto ekhona. Yithi sitransporta le corona siyifaka emdenini yethu esemakhaya. Lobo ungangiphathisa le ballpoint yakho, ngiyakwanisa ukufika ngiyichiya le corona. Hayi ukuthi kumbe ngithi ukuthi abantu bangasaphathisi, kodwa ngiyayisiboniso nje ebantwini. Ngibona kungenye indlela, kungangcono sizameni ezinye izindlela bakwethu. Singazaphi sazincindezela sizinike umkhuhlane ngento ezincane. Asazi ke ikudla kwendlebe hayi corona sitransportile sengivumile sengivumile bakwethu othola lo mlayezo angudlulisele phambili naye abe kwazi ukuthi ukuphathisa liyasiphathisa kodwa kunabanye bethu abangamhloniphi lo muntu ofile ngoba siyafika eborder kube nzima ukuthi empahla zidingane emotweni umuntu afike ngale phambili avule aphosele phakathi e-trolling yesitulo kulamalanga yonke into ephuma esibhedlela abazali nabogudi nabosisi ayiqondile yonke into ephuma esibhedlela iyabinayo le corona angazi singenza kanjani ukuthi bana lento siyicede kunzima bakwethu
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Wayengumongameli weLesudan ogenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Omar al-Bashir umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokugenqula uhulumende owayekhona ngo-1989 eze engene embusweni. Amazwe alwela amanzi ageleza kumfula omkhulu uNile abalisa eLethiopia eLesudan kanye leEgypt athi yasevumelene ukuhlala phansi njalo akhulumisane ngalolu daba. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga ePhalamende yaleli lizwe athi aphakathi wokukhulumisana phezu kwemali ejonge ukuphathisa amabhizimusi lozulu weMelika ophanjaniselwe impilo ngomkhuhlane weCoronavirus. Ngombimbitho uhulumende wethule imali engange 2 trillion US dollars eyaphiwa amabhizimusi njalo izizalwane zeMelika zathola i 1200 umuntu ngamunye. Uhlelo lwakathesi lolu alukaziwa ukuthi luza kuba ngolwemalini lokuthi ngobani abazayithola imali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, thina sithi abantu bonke kuqakathekile ukuthi banikwe izimali zona lezi abakhwalifayayo or abazifunayo ngoba abantu abaningi imisebenzi yaphela. Siyabona ukuthi akusela production, i-service industry yonke ihlezi phansi. Singakhangela futhi ku-entertainment services njengama-sports lani okwakusetshenzwa ngabantu abaningi vele akula muntu osebenzayo kathesi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bayithole le mali?
Imali le iqhakathekile ngoba incedisa i-economy ukuthi iphakame ngoba ma kungela abantu abathengayo labantu abathengisayo akula production akula zinto ezihambayo so i-economy yahle ibe devastated. So thina sithi uZulu wonke waMelika kumele ayithole leyo mali from 75,000 noma bangafika kuthi 99,000 usisiya phansi abantu bonke bathole futhi yona lawa ama 1200 ayinikwa or 1200 ayinikwa 2 months ago.
Umnumzana Tim Moringayi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe likhwele ngabantu abalikhulu lasikhombisa izolo laya ku-1820. Umongameli Mnangagwa sevalile njalo ilizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane weCoronavirus walaya lokuthi akusela muntu ozavunyelwa ukuphuma endlini kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 o'clock ekuseni. amanye amalunga eMDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile ngemva kokwethuselwa phezu kohlelo lokutshengisela mhla ka 31 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.